kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani izulukanda bamthwakazi omuhle lapho elingali khona igama lami nguChris Dande ngilamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ka 19 Ncwabakazi. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC lithi lizaqhubeka ngohlelo lokutshengisela lamhla kobulawayo lanxa umthethwandaba usithi liyeke.
Abalandeli bebandla ukuthi ke buye kutshengisele ngokuthula singabulali iproperty yabanye abantu.
Isigodlo senkosi uBulelani loBhengula Khumalo sithi induna uNdiweni bekungamelanga abotshwe ngoba wayesemsebenzini aze afake isinqumo.
Akulungiswe isinqumo asithathayo nxa sibonakala sihonge emthethweni kodwa yena asale ngaphandle. Yikho esikusho.
Kuqhamuke udlakela emdlalweni wenguqu phakathi kweqembu leDynamos leLewange edolobheni leLewange.
Usupporti omunye weDynamos ongene egroundini laphanya ekhanya etshela iqembu egedini leSpangane.
Intengo yamafutha ezimota isikhwelile njalo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa abikwa ethembise ukuvimba ukutshengisela uqoqweli bandla leMDC kobulawayo lamhlanje. Amapholisa abikwa itshele intatheli izindaba zephephandaba lobulembe lezimlive.com ukuthi abavumele ukutshengisela lokhu ngoba abavumelanga ukuthi batshengisele ngoba besesabela ukuthi kungaqhamuka udlakela. Phambilini kwalumbiko, umthethwandaba ubikwa ulahleleka China isicelo senhlanganiso ezine ezithi i-Confederation of Zimbabwe Retailers Association, iBulawayo United Residents Association, iBura, i-Apostolic Christian Council of Zimbabwe, leyabacholi bamabele e-Grain Millers Association of Zimbabwe, esokuthi kungatshengiselwa edolobheni lakobulawayo ngoba kungawonakala impahla lokuphazamisa ibhizimusi. Ngolwesihlanu olunye njalo uhlelo olufanayo kade luqoqwa libandla leMDC luchithwe ngamapholisa achaya abantu kwabuhlungu ngemva kokuba umthethwandaba uthe leli bandla lingatshengiseli kusatshelwa ukuthi kungaqhamuka udlakela. Kodwa abalwela ilungelo likaZulu bayalisola lelinyathelo besithi uZulu ulelungelo lokutshengisela ngokuthula phansi kwesekelo sombuso welizwe. Phambilini kwakutshengisela obekukhangelelwe kobulawayo lamhlanje, amapholisa abophe umgcinisihlalo webandla uNkosazana Thabita Khumalo lezinye iziphathamandla zebandla ezihlanu kobulawayo zikhankasela ukuthi uZulu atshengisele ngobunengi. Sikhuluma nje akwazakali ukuthi isimo sabo sinjani ngoba amapholisa esala ukuthi babonwe langamagqwetha kumbe izihlobo labangane. Sixoxele sikhulumeli sebandla leMDC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza saqala ngumbuza ukuthi bazaqhubeka ngokutshengisela na khona kulembiko ethi amapholisa awasoze abavumele.
Mina angayiboni incwadi leyo, mina ngibuze emsakazweni khona ukuthi kule ncwadi yamapholisa esalisayo ukuthi senze umsebenzi wethu wokutshengisela.
Manje lixwayisani abalandeli bebandla labanye kade besithi bayatshengisa.
Abalandeli bebandla ukuthi ke buye kutshengisele ngokuthula singabulali iproperty yabanye abantu sizenzele izinto zethu sithule kungelajakela.
phakathi.
Sizwa kuthiwa inkokheli yebandla ebotshiweyo ebalisa umgcini isihlalo unkosazana Thabita Khumalo izaba imiswe emthethwandaba. Manje lizayenza njani ngakhonoku? Bakhona yini abazohamba ukuyamsekela?
Ye, bakhona abaningi sibili abayahamba ekuseni. Bambona ani khonokho kuzakwenza ukuthi inhlelo zethu zingaqhubeki kuhle ngoba phela uMakhumalo umuntu othandwa abantu abaningi.
Manje njengoba sisizwa kuthiwa kugcwele amapholisa indawana yonke, abantu abesabi na ukuthi bazatshaywa njengalokho sikubone kusenzakala eHarare?
Bona ani into yonke izaqhubeka kuhle.
Labo ababotshiweyo khona ngapho kobulawayo, sizwa kuthiwa amapholisa ayala ukuthi libabone, selikelezwa na ukuthi bakusimo bani?
Wazi mfowethu, khonapho vele into enzima kakhulu ngoba sizamile ekuseni basalela sazama ntambama basixotsha, so asikwazi ukuthi bayahlukuluzwa yini, ukuthi bathole ukudla okuhle yini, ukuthi bahlale endaweni enhlanzekileyo yini. Vele sisebunyameni, ngikhuluma isikhathi samanje, yazi vele kunzima, wonke umuntu uphathekile ngale ndaba.
Njengoba usitsho wena ukubana lizatshengisela ngosuku lwalamhlanje, ubona ungani baningi yini abazwileyo imbiko naleyi ukuthi kuyatshengiselwa? Ngoba sithole eminye imbiko eminingi, abantu besibuza ukuthi kanti vele kuhamba njani.
Ngibona ngani imbiko ebiphuma kuma-group e-WhatsApp le-Facebook ibe imbiko ekuzama ukuphazamisa inhlelo zethu. Kuleyo mbiko ophumileyo othi khona thina sinqotshiwe kumthethwandaba, kuwutshengisa ukuthi umbiko lo vele ngowamanga, akulaqinisa khonapho ngokuzama ukuthi uphazamise uZulu. Kukhona futhi umbiko owabantu abazenza bona abakomthwakazi, bona bengathi owamthwakazi, kuwumbiko vele ozama ukuthi kudala ukuthi kube lengxabano phakathi kwabantu abasekela ibandla le-MDC labantu abasekela ibandla lemthwakazi.
Hello-ke, ngumnumzana Switha Ntshirodza, isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhonale kobulawayo. Njengoba-ke lizwile ukubana ibandla le-MDC lithi kuzaqhubekela phambili ukutshengisela lokhu obekukhangelelwe, silomunye ohlala kobulawayo, isakhamuzi sakobulawayo, umnumzana Raymond Phiri. Sithe sizwe ukuthi kunjani-ke khona ngapho kobulawayo. Siyakwamukela kuhlelo, mnumzana Phiri.
Sanibonani baba Msikande, thina siyaphila ngapha.
Ye, ungasitshela ukuthi umumo unjani ekuseni kanje sikhangelela ukutshengisela lokhu?
Kathesi yinje ngilangise esizinda lapho okujwayele ukuba khona lama-demonstrations amaningi, but kukhanya i-transport ayikho. Kuhamba amabhasi nalawa awabo amakhulu nalawa A11, abaningi bamile emathareni lapho abahamba emsebenzini. Kukhanya ngani abaningi bakhe bathi kuhle kube yi-stay away nxa ngikhangele la.
Manje izitolo zona emalokishini kona kunjani? Bayathengisa abantu kumbe izitolo lazo zivaliwe?
Izitolo azikavulwa okwakhathesi, ngikhuluma kakhathesi sizinda. Ngoba bekudlula amapholisa namasoja lapha epatrola ethareni yonke indawo lapha, kumbe ngenxa yokufuna ukwetisela abantu kumbe bazange kwenzani. Kodwa khanya ngani kwinto wangikhona ngabantu angani sebe-desperate.
Bona amasocha khona abebonakala la khona ngapha emalokishini?
Ye, bemaningi kakhulu, bemaningi, bekungani sokuyimpi ifikile. Ubona sifikile ama-trucks, sifikile amathathu, ihambe landelana kancane kancane. Vele hawu, singajayeleki kwinto kwangikhona, vele kusabisa vele ukuthi khona sabona ukuthi khona ngxe sokuyimpi, sokuyini. Kodwa abantu befuna ukuzidemonstrate-la peacefully, but lokhu ufuna ukuthusela bakhe nje.
Ngokubona kwakho, ubona ungani kuzatshengiselwa yini kumbe abantu bazahle bazihlalele ezindlini?
Ngokubona kwami ngibona ngani akuseze kutshengisele, ngibona ngani abantu bazazihlalela ezindlini ngoba ipresence yamapolisa namasoja iningi kakhulu. Ngoba abantu sibesaba okwenzakalayo eHarare, and ngibona ngani vele bengayenza khonoko ukuthi bezihlalele, bengayi emsebenzini, ngaba kumedile futhi.
Hayi sibongile kakhulu mnumzana silethemba uzahlala ungangena engozini.
Ya sikhamilele khona izibizo zikhile ezindlini kathi si ngoba lokhu kuyizinto okwenzakala lapha kujayeleki lokhu.
Hayi siyabonga kakhulu mnumzana.
Ukutshengisela mina ngibona ngani bakona akusenze kusincede lutho akutshintshi lutho akusenze kwenze ukuthi yona umkhono mi uhluvuke kusasa usuqondile usuride instead iyasikusibithela emuva kakhulu into amele abantu bayinanzeleleyo ukuthi ukuthi umkhono mi uvuke kumele kube nezinto ezisapota ukuthi umkhono mi unalowo usebenze and izinto ezisapota zonalezi kakhulu kakhulu yikuthula angithi yi-environment ekufunakala kakhulu kuhleke ukuthi sibe uthi anyone ngabe ufuna ukufaka imali yakhe kangeke wafaka imali yakhe endaweni lapho okungani vele kulokuwumoya kodlame kulokuwumoya kokuvukela umuntu wonke uyesaba ukufaka imali yakhe endaweni enjalo so nxa sikhala sithi konaye no umkhono mufile ukuba komnyanga lowo upresident kalalokuthi umkhonono uzawulungisa njani umkhono mona lowo thina siloko sifaka izinto ezibangela ukuthi kona umkhono ungalungiseki ngoba ezilokezi kulo dlame lolo umkhono mungeke walungiseke ngoba akula muntu ozafuna uzosebenza kwelakithi nxa ebona izinto zinje kumele sisebenze ndawoni ngoba lokho kwenzakalayo kathi esiyimfowethu kufana lo muntu ozama ukuthatha unyathelo ukuthi ukuhamba mina bese mbambe unyawo lakhe ngilibambe ngamandla sikeuthia ngeke wesie ukuphunyeka khonapho uzahamba njani lowo muntu uyabe lokho emile ndawoni yikho konoko okufanayo okwenziwa ibandla le-MDC kathesi libambe unyawo lukahulumende uhulumende ngizama ukuhamba njengelungisa lona lathi lawubamba unyawo ngamandla sibile ngodlakela sibile abantu ona umhulumende wehluleka ukuthi yona aphunyule ahambe alungise umkhonono
ye kodwa babuchuma labo abafuna ukutshengisela bathi isisekelo sombuso welizwe siyabavumela ukubana nxabe khonona bangene ezitaladeni batshengisele ngokuthula wena uthini ngakho
isisekelo sombuso siyavuma sibili and asikwani khonokwana kodwa ke isisekelo sombuso nxa sivuma siyakhomela khona lilungelo lomuntu utatshengisele kodwa phela kulelilungelo lomuntu omunye lwana esesikhohlwa ngaye ukuthi yena umi njani ngoba yena ilungelo lakhe lelana selilinyazele lilungela elikalo ofuna ukutshengisela sesikubonile emuva nga kusenzakala ngoJanuwari kwenzakele ngo-Agasti kwenzakele sabona sifuna silahlekelwa zimpilo zabafowethu zabodadewethu sabona silahlekelwa ileven izimota salahlekelwa izitolo lapho emalokishini izitolo ezingasasebenzi ngenxa yaileven elilungele lomunye umuntu eseliqine selilimaza ilungelo lomunye umuntu yantabo so isisekelo siyavuma ukuthi bona abantu batshengisele kodwa lelilungelo lomunye umuntu bana ngoba ngathi abantu into engamalangathi engaziphambanisi kuthi ona singacawula umuntu wonke usesapoti i-MDC bakhona abanye abangakasapoti i-MDC abakuzama i-PF abanye futhi abangekho bot i-MDC ngokuzama i-PF abalelungelo labo la iyafuna ukuthi ona avuke sasa akade uthova ahambe ayebambabamba into azenzayo ngoba abantu abaningi bayazisebenza phela sobona nxa usumvalela usuthisha amathaya usifaka amakeni emgwaqweni ongahambi kanti abantu ona usulimaza ilungelo lalowo muntu lowo yena oke ngafuna ukwenza wena okufunayo ngakho kwenza ungaphambanisa ngelungelo lomunye umuntu abe siyazwisisa but i-problem yalapha laba ilungelo labo bafuna kube yilo lodwa elaziwayo abanye engaziwa akusebenzi njalo.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma owake wamela ibandla leZANU-PF edalele ephalamende koBulawayo ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Ihofisi yedale lenkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo ithi Unduna uNdiweni bekungamelanga athoniswe ngesinqumo asithathayo esabangela ukuthi abotshwe kodwa ukuthi isinqumo sibe yiso esiba ludaba oluthoniswayo. Ihofisi le yethule umbiko okhuthaza iziphathamandla zikahulumende ukuthi zikhulule uNdiweni nxa kulensolo ngesinqumo asithathayo sihlaziwe andivana kuthathwa amanyathelo afana lalawo athathwa nxa umanji kumbe umahluli ephosise ekuthoniseni lokwethula isinqumo hatshi ukumbopha. Isikhulumeli sehofisi le umnumzana efidlela Ncube utshele iStudio 7 ukuthi basebenzelana lamagqwetha kandiweni ukuthi akhululwe.
Sithi sinokubotshwa kwenduna kakuqondanga, induna umsebenzi ekade wenza ibingawenzi ingunhlanhla ndiweni, ibiwenza iyinduna untanta ndiweni, okutho ukuthi ubesemsebenzini ubegweba esemsebenzini. Nxa kukhona okungathabisa abantu kumele kudluliselwe enkantolweni elandelayo, nxa kukhona okunye okungahambi kahle kulungiswa ngendlela efaneleyo, hhayi ngokufaka ujaji ngokuba nxa kade hlezi esihlalweni sakhe kube nguthi ngalolo suku kube ngumfu kube ngumanti ngalolo suku. Ngakho bekumele kwenziwe ngendlela vele kwenziwa ngakhona, singabophi abantu abagweba besenza lokho okufaneleyo ngokwemithetho yamasiko okwazi kwabo.
Kanti pho manje udaba lokuthi wayesetshisa impahla lakho wayekwenza na emthethweni wokuba induna?
Izinqumo zakhaya ezithatha zonke wayezithatha eyinduna. Lokho kuqakathekile ukuthi sikuzwise ukuthi angabe esileke okungakanani nxa ngabe ungujaji izinqumo kukhona ukuthi mhlawumbe umajistrate we-High Court kuyabe lokho kuqansa kanjalo abanye balungise lapho ngabe wehluleke khona ukuthi uphambanise khona. Kodwa-ke kubongo ukuthi kwenza ubugebengu ngokuphathelene le mpahla leziyana ngokwehlula ukuphathisiko ngendlela efaneleyo, kodwa kuthiwe nje wabhidliza impahla. Kodwa nxa wayebhidliza impahla kufana kunye lokuthi izakumbe ukwenzani, nxa wayecabanga ukuthi kuvunyelwe esikweni kumele kulungiswe e-Magistrate Court, hhayi ngokuthonisisa yena kodwa ngokuthonisa indaba yokuthi bekufanele yini kwenziwe lokho. Nxa kungafanelanga isinqumo sakhe senziwe lokho okuthiwa ngesingisi set aside, bekweqeleni kube sekufakwa leso esinye ababesibona laba abaphezu kwakho ukuqondile. Okungavunyelwayo okungakuhlanga nje asike sithi kuse-Magistrate Court athathe isinqumo. Kuyakuthatha izinqumo khona lapha kuthi ukuthi kodwa ukuthi izinto siyakubona njalo nje kusenzeka. Ungakhala ukhale ngempela kodwa aphila ukuthi elandelayo, hayi ukuthi abotshwe na impesheni yena uMagistrate yona leyo kumphathi yikho kuphelisana ngakho. Kodwa kungafanelanga kwenzeke nangabe kulento ezinye ababe umuntu ekhala kulelungelo lokuthi adlulele kwenye inkantolo kuvikelwe ilungelo lakhe lelo abe khala ngalo.
Manje sinqumo bani lina elizasithatha njengedale eliqakathekileyo lenkosi?
Isinqumo esithathwa yisona leso ukuthi kula amagqwetha enduna sincedisana lawo adlulisele lolu daba njengoba sixoxa kanje ukuthi baphikisane lesinqumo esingathi thina yisigwebo sikamanje Magistrate ukuthi athi yena induna ibe necala lapha kuya igwebe enyaka emibili ukuthi yehlale esitokisini. Sithi konke khona lokho kumele kulungiswe ngendlela yomthetho. Sakunanzelela ukuthi lathi sithe sakulungiswe ngendlela yomthetho. Lalo ongabe wonakalelwa ulamalungelo, kumele kuzwisiseke ukuthi kasisho ukuthi kanamalungelo. Ulamalungelo nxa wayebona ukuthi induna lapha kayenzanga kahle, into eqakathekileyo ukuthi aye e-court alandelayo. I-court elandela i-community court kumbe i-customary court Magistrate lapho khalaza khona kuse kuthiwa isinqumo senduna hhayi kasimanga kahle sibekwe eceleni, hhayi ukuthi yona induna ngokwayo ibisisiba yiyo ejeziswayo. Sakulungiswe isinqumo asithathayo nxa sibonakala sihonge emthethweni kodwa yena asale ngaphandle.
Lo ke ngumnumzana efidlela Ncube isikhulumeli sehofisi yenkosi uBulelani loBhengula Khumalo ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Inhlanganiso yezembiko esite ithi ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority solukhweze njalo intengo yamafutha ezimota yayafika ku-$9.12 ilitha linye. Ngeviki edluleyo intengo le ikhweziwe njalo. Iphephandaba leSunday News lithi umphathimtambo wezenzakala elizweni umnumzana Kane Matema usethembise uZulu ukuthi kuza kuba lokuthula elizweni ngoba amapholisa esefakwe ilizwe lonke jikelele ukwenqabela abafuna ukutshengisela. Okwamanje ke balaleli sengidedela emuva ngilichiya lilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp.
Sakubonani basakazi kwistudio 7. Ngicela umbalele yami msakazi ombono nanko. Yazi ukuthi kulisizi kakhulu, kubuhlungu kakhulu, ikakhulu kithi abantwana bakamthwakazi udaba lwenduna yethu uNdweni. Nxa uzibuza ukuthi kanti uNdweni ubotshelwani, uNdweni ubotshele ezelizwe hatshe ezokuthi uchithize umuzi womuntu. Kambe umsebenzi wezinduna kusukisela kusakusorobert mkhalo loba nganxa kusakusamakhiwa umsebenzi wezinduna kade kuyini? Umsebenzi wezinduna ngokukhabela izigaba phonxa ukhabela izigaba lamacala ezigaba lekuhlalisana kwabantu induna lenduna ikhangela abantu bayo khona apha esigabeni sayo kusukisela sibekwa kumzilikazi. Namhlanje nxa induna sokuthiwa zibotshulwa ukuthi yindaba ethonisa amacala esigaba sakhe, kambe amacala esigaba sokufuze athwale ayezinkundleni ezinkulu, ezinkundleni zikahulumente asuke esigabeni pho umsebenzi wokuyini? Sokutshengisela ukuthi iZANU PF yayivele izinduna zona yona izisebenzisa ezelizwe ukuthi zibe ngezayo, zisebenzisa ukusihlukuluza. Ngoba kube khona ezinduna kade zitshela abantu ukuthi nxa wezanu ungazoyezanu uphushuke esigabeni, yikho kade bevele befuna ukuthi babasebenzise khona. Pho ufo kaNdweni ubonakale esengumhlamuki engaselawo lawo magama esebafulathile. Kubuhlungu kathesi ngiyakwazi ukuthi ngisuka kuye bangena kumaduna owemfela kuso, ngoba bekwazi ukuthi abantu abana sebefaka udletshana ebantwini bakamthwakazi ukuthi bakwazi ukuthi silobuhlungu silobunzima esifakwe nguhulumende wezano omthwakazi. Akula nto ehambayo, akula impucuko, zonke iinto zakomthwakazi zithwala bezithwala bezihamba nazo sozibhedlwa. Yikho nxa induna zethu sezihlakanipha sezilamacala sezigwetshwa kanje. Pho esigabeni abantu bengaphinda balalela izinduna na? Ngoba kuzenziwa intando yabo bethemba ukuthi induna ziyaboshwa.
Abantu bakamthwakazi ngabe balalele balandela amazwi atshiwo abatshilwa nkomo ukuthi manje lokhu kuzaqalela khona le eMpumalanga, kodwa masingakungeni. Ngabe balandela lawo mazwi yonke into bezohamba kahle bachiyane le nto zesitshabini, ngoba laba abantu vele bajonge ukuthi basibulale. Manje lowo bafuna ukwenza ukuphinda futhi into yabo bake bayenza abo 1983-82 yombhuqazwe. Manje kathesi abantu bakithi abafundi balani? Ngabe babayekela laba bantu bayenze into yabo yakhona lesisoneni, bachane labo? Ngoba lokhu okufuna ukwenzakala lapha kungani kudonselwa futhi kuyena leyana indaba yombhuqazo ezulu lesikhukhule ebugrawu? Ngabe nje bayekela bachane labo laba abantu bazenzele balwe impi yabo wodwa? Singayingeni siyekele ibe ngeyabo kuphela, thina sime sibakhangele ukuthi kade vele bahloseni. Ngoba bayenza nje bafuna ukuthi singene sijoyine ukwenzela ukuthi basibulale kahle, bafuna ukusiphinda nendaba yeluthini abantu ababebhoboza izitolo bebezobulala izitolo zethu lapha kubulawayo. Kodwa thina abantu bakhona bengaziwa endaweni, yinto abafuna ukuyiphinda futhi beyenze.
Mina abantu bezanu kathi kaliyani ukuthi abantu be-MDC bademonstrate kathi bazodula imbhobho yini kumbe kumbe bademonstrate ngezikhalazo zabo? Chakandabo bademonstrate kathi libahluphelani? Ndiyenzelani ulunya olwenyoka eluma inkomo engasezindle? Yekelani abantu bademonstrate lawo.
Njani basakazi kwistudio 7, siyalibonga ngomsebenzi nomkhulu wokusazisa ngokwenzakalayo eZimbabwe noluqotho kakhulu ngendlela phezulu sibili. Silobuhlungu okwenzayo ezweni, siyahlukuluzeka ngento eyenziwa ngulo hulumente okhona ongahloniphi ilunga lalo luntu, esebenzisa amasosha ebantwini kutshaya abantu abangomama. Apha bathi khona ye-Women's Day, we-recognize Women's Day, we-recognize usuku labomama ngaphi, abantwana bamapholisa ekhaba omama, into eyanisayo phambi komhlaba shuwashuwa sibili. Ubelieve ugawulele umuntu omdala besigadalala ethi khona ye uhulumende lo nguhulumende, uhulumende nguhulumende, ndizama ukuvela amabhongo amabhizinisi wona okwemali lakuntshontshayo lokwelikwelivele kwabahulumende. Ziyatshintsha izinto madoda, yalitshele lisagijima. Ongonuthi mangwana wakungaphi ngesikhathi sebe, ongu-energy mtholi khonokho, ungu-spokesman khonokho, kwakungaphi? Ungaphi nalajonathan moya labantuleni? Ungaphi ukasikwere kathesi? Yakubona-ke ndizabona iqinisela ipheleyo kuzajika lapha elizweni, ndizakubona linabadalali, ndizakubona. And kuyafuzwa kuthunje ezweni ezihlophi kuze libonte liqinise ukuthi abantu bayathunjwa. I-army lepolisi ikhona ukuthi abantu bethunjwa. Indaba esihloko yahamba labo bantu, waye bengabadingi labo bantu, which means they know who are doing this. Ndizakubona uSaddam baya ngaphi, uGaddafi baya ngaphi, uBin Laden baya ngaphi, o-Idi Amin baya ngaphi.
abantu bayavutshwa abanye babhaxavulwa mina ngikwazi ukuthi kufuna zale kufuna ukuthi kwenzakalani lapha ezizweni bakithi kambe senzeni ngapha siyalamba akona lanto ehamba imali akula amagesi akula kumanye zijayelwane abantu bayavutsha so bavutshelwana abantu kungathi ayilizwe elikhululekileyo lenelo ukulikhuluma lo moya lapha egwanda ba
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemidlalo abalandeli beqembu lewange bathe ngiyaphinda njalo umdlalo wenguqu yesigaba se-Premier League obuphakathi kweqembu lewangele le-Dynamos umiswe okwemizuzu edlula amachumi amabili kulandela ukweqa uthango okwenziwe ngumsekeli weqembu le-Dynamos wachela igedi lewange ngamanzi acatshangelwa ukuthi ngumchamo kwase kuqhamuka udlakela. Okuningi ukuze sizokwenzakeleyo sixoxe lo mlandeli wenguqu uJafet Kapalamoto Njovu.
Ibhola beyihamba kuhle sibili sangane kanye yiyo kathi idlala kuhle sibili kanye kathi izawina sibili usapoti omunye weDynamo ongene egrawundini laphanya ekhanya esela igemo egedini esipangane then kwasekukhayiso kuba le-violence khona ngaphambi
manje nalowo obechela kona okade ukuchela ubothiwe yini
kukhanya njengathi ubalekile waphuma ngaphandle mina abasapotazi amanye abasipangane yiwabo abamgwetshileyo wabuya laphakathi mina wahamba ngale esitobhini lapho kusekathi kuhlezi khona ama-supporters e-Dynamos ukwasekuqalisa-violence ama-supporters e-Dynamos ejike amambondela esitobhini ama-supporters esipangane kodwa kade kule ngozi sibili ebantwaneni abancane.
Lo-ke ngumlandeli wenguqu uJafet Kapalamoto Njovu ebesixoxa laye ecingweni esewange.
Yamazi loche ku atide pachandu kutu sepino Yamazi loche udimbo pachandu kutu sepospe Yamazi loche unomza
Tulofa mutambu makumanda
Tulofa mutambu makuma
Tulofa mutambu makumanda
Tulofa
mutambu
Tambo ingoma yamakhabane besidubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Dande, asibaneni njalo sikhathi sinye kusasa.